Umnumzana Sibani Lizwenkomo utshele umsakazo we-Studio 7 ukuthi uhulumende weZimbabwe uyakwazi okufiswa ngumndeni kaMoyi njalo loZulu.
Isikhathi sikufisa kakhulu ukuthi nga ihulumende iyalenza leli langa libe lilanga eliyiholiday, ibe yiJoshua Nkomo Day. Angithe mina akube neJoshua Nkomo and Liberators Day, okusho ukuthi khona ilanga likaJoshua Nkomo labalweli abakhulula ilizwe leli, okusho ukuthi igoqela abantu abaningi kakhulu elizweni lonke leli ababekhona ngesikhathi sempi bephatheka ngesikhathi sempi.
Singathi-ke konkomo khonapho-ke egumeni baba Nkomo, wena ngophethe induku kamdala njalo abantu babekhangelele phela ukuthi besithi phela uSibani Lizwenkomo la ingxenye engathatha unyawo lukayise, sitshele kancane wena ume ngaphi?
Udube uNkomo ngumuntu owayethiwe uNkulunkulu kulumhlaba. Yikho ngithe mina kuqale ngithe uNkomo wayengasopolitician kuphela, wangena ipolitics ngoba into zomhlaba lo zihamba ngepolitics. UNkomo wayebuye ngengeni eziningi ezesintu ezikaNkulunkulu ethunyiwe. So uSibani Lizwenkomo asukuma eyenze lokho na, uyisithunywa na? Yebo-ke kule sikhosi kule nto yakhona ngisho kule sikhosi sakaNkomo, kule sikhosi sakoDube, kule sikhosi sakobani bani. Mina ngingasimela yini leso sikhosi sakaNkomo? Yebo, ngingasimela. Ngawumela yini umsebenzi lawo? Na kusho kufanele ngiwumele lowo msebenzi, ngiyawumela, angiye ngibalekele Dube.
Wethule amazwi la ngesikhathi kukhunjulwa imisebenzi kaNkomo oseleminyaka engamathumi amabili wabhubha. Lokhu kusekelwa ngumnumzana Joseph Chuma okubandla le-ZANU-PF.
Kulabanye abantu abasemahofisini abahlalela phezu kwemisebenzi yabo abagakela into ezinjalo. Yinto mina engilesifiso sokuthi kuzakhangelwa kulungisiswe khonokho ukuthi sikhangele yabona iingqele zethu ezangapha especially emadolobheni ezezitha abalwayo ngendlela ephezulu kakhulu. Ubaba uNkomo vele ilanga leli ngabe selafakwa laba yi-holiday ngoba uyakudizelwa khonukwana.
Umnumzana Sibani Lizwenkomo uphinde wathi zinengi indlela okumele abantu bakhumbule ngazo uNkomo. Wayesaziwa ilizwe lonke ngokuthi ngu-Father Zimbabwe.
UNkomo ayebambanisa kwabantu ayisikho obupolitiki. Lokhu kubuye muva nasithakela kule i-unity ka-1987 kwakuyinto encane kakhulu. Into enkulu eyenziwa nguNkomo yikubambanisa isizwe seZimbabwe kusukisela ngesikhathi ecala kwamsebenzi ngama-40s khona 50s 60s, ebambanisa isizwe semuli yeZimbabwe. Yinto esikufisayo ukuthi na leli langa lingaba yilo eliyekeleza khonokho njalo ukuthi nasi sikhumbula ubaba ngalelo langa kube lilanga lokuthi abantwana imuli yeZimbabwe ibambane, yazisane, ihloniphane.
Ngasenelisanga ukukhuluma ngodaba lolu leziphathamandla zikahulumende. Kusenjalo abantu abaningi bazonde okumangalisayo kulandela okwenziwe ngamasosha amabili lelinye ijaha abaphume emfanekisweni omunye wabo emi phezu kwengcwaba likaMoyi uJoshua Mkabuko Nkomo e-National Heroes Acre eHarare.